lomhlangano yimhlangano wokubumba i-institutional strategic plan eka 2019 kuze kuyefika u 2023. I-strategic plan ke yindlela eyokuthi iparliamente ifuna ukuthi izihlole ukuthi khona kusukusela kathesi kuze kuyofika u 2023 kungabe kuyiziphi izinto okufuze ukuthi iparliamente izenze
ngokokuqala na ukuthi kwenziwe umhlangano onje.
I-strategic plan le ayisiyo yakuqala ngoba kathesi sikhuluma kanje siqalisa eka 2019 to 2023 bese senza i-review sihlola ukuthi eka 2014 to 2018 siyanelise kanganani, kungaphi lapho esehluleke khona, kungaphi lapho esikwanise khona, okusehlulekisileyo kuyini. Kathesi ke kuyini esikufundileyo ukwehluleka kwethu lokho esikwenzileyo ku 2014 kusiyafika ku 2018. So ke yikho okade kusenziwa. Ayisiwo malunga edale lephaliyamente wonke abuyileyo.
Umhlangano onje oyakwenziwe uyakwenzelwe koBulawayo yini kumbe ngokwakuqala ukuthi wenzelwe koBulawayo?
Angilaqiniso ukuthi iminyaka edlulileyo ibisenzelwa ngaphi imihlangano enje, kodwa nje engakunazelelayo ngalospeaker esilaye ngospeaker ojayele ukuthi isikhathi esiningi ethi imisebenzi nemihlangano yephaliyamente etshiyetshiyeneyo yenzelwe endaweni ezitshiyetshiyeneyo. Ngikhuluma njalo nje lomhlangano we-strategic planning ekade silawo kuqalise namhlanje, kodwa iparliamente phose izabisebenzela koBulawayo kuze kuyefika umhla ka-11 November.